Lamhlanje uBulawayo ubethe gwaqa eBulawayo at gallery emhlanganweni wokunanza ilanga labesifazana lapho abavumelane ukulwisa ngamandla imigoqo ebhekane labesifazana ekuphileni kwabo. Ilunga ledale lePhalamende eluveve elivulela umhlangano unkosikazi Stella Ndlovu uchaze ukuba abesifazana lokhe bebhekane lokutholiswa amathuba ngokuya emacansini ethi kumele kuphele.
Iproblem ukuthi kungavuma 1 kuvume 2 kuvume 3 sokusiba nzima ukuthi abanye bayale, but nxa sonke singomama singabophi into yethu sizitshele ukuthi enough is enough. Asifuni ukuba sisetshenziswa ngobaba, sifuna ukuthi sizimele sodwa. Njalo nxa kuvuma ukuthi ke sitshone sigcwele lapha etown lapha sithole ama-placards sithi no enough enough, asisafuni ukuthi sisetshenziswa ngobaba.
Unkosikazi Ndlovu ubekele phambili ekhuthaza uZulu ukuba akhulise abantwana ngokufanayo kungakhathalekile ngobulili babo kumisebenzi abathi beyenze.
Iproblem yakhona ikuthi sukela emuva ekukhulisweni kwethu njengomntwana oyinkazana sitshelwa ukuthi umntwana ongumfana ungcono kulabo umntwana oyinkazana. Abantu abakhule emuva babengcindezelwa ngaleyo ndlela.
Ukhansela kaward 17 edolobheni lakoBulawayo unkosazana Sikhululekile Moyo uvumelane loNdlovu ethi ilanga labesifazana liqakathekile ekuthuthukiseni impilo zabesifazana.
Ilanga lalamhlanje lilanga eliqakathekileyo emhlabeni wonke ngoba lilanga lapho omama esiqakathekisa khona ukuthi ukuthuthuka kwethu lokuthi sibe khona ezikhundleni lokuthi sithole imisebenzi epha ephezulu, njalo sikhangelele ukuthi khona kube lamalungelo ukuthi silingane obaba labomama. Kumele kusukisele umntwana ezalwa abekwazi ukuthi uyanelisa ukuthi adrive imota, inkazana ithengelwe itoy yemota.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Siduduzile Dube uthi kulilanga eliqakathekileyo kodwa umuntu wesifazana kumele aqale azazi empilweni, njalo isikhathi esinenyi omama abaphakamisani.
Ayilanga lalamhlanje basincedile ngoba thina omama siyadinga ama-platforms okuthi na sizozi-expressa sikhulume okungaphakathi kwethu. For example, umama nxa ehlukumezwe ngubaba, thina ukuthi sikhangele ukuthi kwenzakaleni sihle sichothoze ukuthi ubevele edingani phakathi kwabobaba eze ehlelwe yisige esinjalo. Omama asiphakamisani, yithi esidonzelana phansi kulokuthi sixhasane.
Obona ngenhlelo zemithetho e-Transparency International Zimbabwe unkosazana Marilyn Sibanda uthi sekuleminyaka engamachumi amabili lanhlanu omama belokhe bengatholiswa amathuba alinganayo, njalo bavame ukutholisa amathuba amahle ngokuya emacansini.
Alright, lokhe kwaba lesivumelwano lesi eseBeijing ngo-1995 akulanto eseke yaphuma kuba omama lokhe bengalinganiswa labo baba. Isithina njengenhlanganiso sishare, sitshengisa abantu esakutholayo sesenze i-research ukuthi kule form of corruption okuthiwa yi-sextortion, and emthethweni wethu i-sextortion asicala, and omama yibo abangani bahlukunyezwa kakhulu ngendaba leyo corruption.
Unkosikazi Dominica Muringi okugatsha lwabesifazana kuhulumende koBulawayo uchaza ilanga elikhulu eliza kuba khona eMcDonald Hall eMakhokhoba mhla zingamachumi amabili kuyona le inyanga.
Mhla ka 20 March eBulawayo province siyabe celebrate sise McDonald Hall emzilikazi eMakhokhoba. Ngizakhuluma ngesilungu. Ithe Beijing plus 25, the journey towards women empowerment in Zimbabwe, successes and challenges.
Umhlangano walamhlanje uhlafune inhlupho ezimbalwa ezibhekane labesifazana ezibangela ukuba bengafinyeleli ekutholisweni amathuba alinganayo kungaqakathekiswa ubulili. NgikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.